Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 10 Ntolanja 2019 ngoKeeps Dube. Endaweni zethu lamhlanje, ilunga lebandla leZANU-PF lithi lanikwa izembatho zebutho libandla leZANU-PF ngesikhathi uZulu etshengisela emgqoqweni lonyaka ekhonona ngesimo esibi somnotho.
Hayi, lokho kuliqiniso ngoba sonke siyakwazi ukuthi amasosha aseZimbabwe, amapholisa aseZimbabwe kasazimelanga wodwa, sebengabantu beZANU-PF.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lenkokheli yamazwe atshiyeneyo ngesikhathi uZulu kwele Zimbabwe ekhala ngokukhahlanyezwa libutho. Abantu bakwele Zimbabwe ababhibhela kwele Botswana bathi inhlanganiso ye-African Union iyehluleka ukulungisa inhlupho zabo.
Ungakhangeli i-AU, ukhangele osada, ukhangele konke abantu. Into one, zonke into abazenzayo nje into ababezivumelene nje before lowa behlangana nje singa-expecta nje khonokho kuzabe kukhulunyiwe. Kati bona kukhanya kule nto zabo ababezikhulumile phambilini nje.
Njengakhuthwa luhlelo lwamasiko lolwabatsha kanye lezokholo, zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ilunga lebandla leZANU-PF lithi lanikwa izembatho zebutho libandla leli ngesikhathi uZulu etshengisela emigoqweni lonyaka ekhonona ngesimo esibi somnotho. Umnumzana Shepherd Magorimbo obotshwe ngeviki ephelileyo wethuswa icala lokweba wethule lokhu enkantolo eHarare lapho waveze khona ukuthi baningi abaphiwa izembatho zebutho libandla leZANU-PF. Iphephandaba leThe Standard libika ukuthi omunye obotshiweyo owayegqoke izembatho zebutho laye wethiswa icala lokutshontshela abantu impahla ezijiyeneyo. Ibutho libikele uZulu ukuthi kulabantu abatshontsha izembatho zebutho lemibhobho uZulu etshengisela emigoqweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF.
Izinto ezinjengalezi yizinto ezidinga ukuthi zixwayisiswe kakhulu ngoba mina ngiyakubona ukuthi akula nto enjalo iZANU-PF kade iyazi njalo kumbe eyaziyo ngodaba lolu. Kodwa mbona ngani kumele kugxayisiswe kakhulu, kudingisiswe ukutholakala ukuthi kwangabe ngobani abakwenzayo bonabo. Njalo ngakukhona okwenzakalayo kunjalo kuloku kuganga kunjalo, kumele bajeziswe labantu. Kodwa okwakathesi mina okwakathesi ngithi mina ngizama ukuthi sizisusebene naleyo njalo. Hayi, iZANU-PF ayikwazi lokho. iZANU-PF vele kayikwazi lokho. Nxa kunomunye umuntu owakwenzayo, hayi, kadingakale tholakale jeziswe nxa kuqondile kusemthethweni. Kodwa nxa kuyukuthi abantu laba abantu abazama ukuthi begange bangcolise iZANU-PF, besebenzisa ibizo leZANU-PF bengcolisa bethunyiwe, lako kabacubungulisiswe kakhulu abantu labo batholakale bejeziswe bona ababathumayo ukuthi bame besitsho njalo bethi bona bathunyiwe iZANU-PF futhi bayenze khonokho ukugaga okunjengalokho. Mina engikwaziyo ukuthi iZANU-PF ayikwazi lokho.
Ye, masikhangela-ke phela lokhu kuyafana lokuthi uthume ipolisi akuthi liyezibopha. Kambe yona iZANU-PF ingakucubungula yini khonokho idingisise ukuthi uhamba njani? Kuyagcina phela kudubuka izinto la.
Kule zinto ezingenziwa kakhulu ngoba la amapholisa abele cwayisiswe ngoba amapholisa acwayisiswe kube labantu ababaxwayisisayo abavelela ngaphandle ababaxwayisisayo. Khathesi kunjenje nje kule madoda la anti-corruption amele kuxwayisiswe kakhulu, kutholakale ukuthi nxa amapholisa enesandla sokuganga awumelanga, akula muntu ongaphezu komthetho la. Kumele umthetho uyehle uyefinyelela kibo ngoba angikubalekeli khona ukuthi amapholisa angaganga nobani ngonke ngaganga. Kodwa-ke mina ngithi iZANU-PF injalo, hhayi, iZANU-PF imsulwa ayazi lutho ngodaba lolo. Nxa bekhona bekade beganga, hayi, abadingisiswe njalo batholakale bejeziswe kusemthethweni. Kodwa ngithanda ukuthi ngikugcizelele ukuthi iZANU-PF ayikwazi lokho njalo ngile qiniso ayikwazi. Ngabe iZANU-PF iyakwazi? Sesiyananzelela ukuthi kwesinye isiteji ekuthuneni kwelanga kube labantu abathutha besithi siyasasibalalasathi labo ubanda ubani kube lobufakazile obugcweleyo. Kodwa nxa ngiyikhangele engaba yinto engxa ephekwayo le, engxa yinto ephekiweyo njengoba kade kuloku kuganga okunyanga khonokho okwenziwa la yi-opposition.
Ye, kodwa ukuthi yena loo ndoda engaqamba amanga sithi mina ngahamba kubandla lethu safika sanikwa lokho angawahutshula kube njani?
Aqamba sile amanga isetshenziswa abantu yazi ungakhohlwa phela dube ukuthi kulabantu abasetshenziswayo bebhadalwa abahaywayo ukuthi bayenze umsebenzi ongcolileyo.
Lo ngumnumzana Believe Gawule olilunga lebandla leZANU-PF. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga lebandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
Lokho kuliqiniso ngoba sonke siyakwazi ukuthi amasotsha aseZimbabwe, amapolisa aseZimbabwe asazimelanga wodwa. Sebengabantu bezanu-PF. Ungakhangela umuntu okade ekhuluma amalanga amabili amathathu adlulileyo nguDouglas Nkiaramba. Ukuthi Douglas Nkiaramba uyaziwa ngokuhamba esiyakhampeni lezanu-PF lapha ahamba khona. So thina akusimangalisi ukuthi ama-uniform wonke lawana asuka e-Shake Shack House esiyaphiwa abantu ngoba amasotsha aseZimbabwe kasekho professional. So mbona ngani lokho nje kuyibufakazi obusobala ukuthi hayi. Liqinisa ukuthi izani PF lamasotsha akusela mehluko sokuyinto eyodwa.
Ye, kodwa ngokutsho kwabo phela nxa sikhangela abezomvikela babe sithi khanyazane kulabantu abahamba enkambeni yamasotsha kumbe zamasotsha bagqekeza sibili bathatha isigqoko njalo bathatha le mbhobho. So kuyabe sokusijoni khonokunxaka ukuthi kwavela kubandla lezani PF.
Akade kuzanywa ukukhulunywa nguNkiaramba bekuye kuzama ukuthi ephikise ukuthi ibutho leZimbabwe kanye lezani PF sokuyinto yinye. Uthe sitho njalo mbonani kunanzelele njalo ukuthi ngelanga elilandelayo basukile abebuto bathi bonayi ama journalist kusho ukuthi akabambanga kuhle amazwi kaNkiaramba. UNkiaramba kachonga ukuthi kwagqekezwa ukuze neye kumakhantoni abo. Okutsho ukuthi kabasayazi into abayitshoyo ngoba nanku phela lifana lesele esihambele abanjwa xaka. Lisenza okuyikho okungalunganga okuyikho okungavunyelwayo. Okukhona okusobala ukuthi abantu laba kade sibabona bebhoda bechaya abantu. Anti ngitsho kukhulunywe laseHarare ukuthi uGodwin Gomwe uchairman wama-youth aweHarare aweZANU-PF ubonakele ehamba wadubula abantu ababili bafa. Abantu bona labo wasebotshwa kodwa kwasekuthiwa kaphume ngasejele ngenxa yokuthi ubethunyiwe ngamasotsha. So lokho ke kujwayelekile sesikwazi eZimbabwe ukuthi ungabona isotsha sibona iZANU-PF, ungabona ipolisa sibona iZANU-PF.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-MDC sixoxe laye ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lenkokheli yamazwe ajiyeneyo ngomgqibelo lamhla ngesikhathi uZulu kweleZimbabwe ekhala ngokukhahlanyezwa libutho. Uhlangane lenkokheli le edolobheni le-Addis Ababa kwele Ethiopia lapho kulomhlangano omkhulu we-African Union ogqitshwa kusasa. Kubikwa ukuthi utshele inkokheli le egoqela umongameli wakwele Namibia ukuthi ukubulawa kwabantu eZimbabwe ngozibandlela kubangelwe ngamabandla aphikisayo afuna umsusa ngenkani esikhundleni. Umhlangano we-African Union lo obizwa ngokuthi yi-second session of the Assembly of the African Union unesihloko esithi The Year of the Refugees, Returnees and Internally Displaced People. Kambe isihloko lesi sijoni ebantwini abayisiphepheli. Ake sizwe ingxoxo esiyenze lomnumzana Bhekimpilo Weza odabuka kwele Zimbabwe oyisiphepheli eDugwe Camp kwele Botswana.
Imhlangano leyi ngiyayibona kodwa imhlangano leyi angiyiboni ukuthi loncedo kakhulu ngoba into zabo lezi abazenzayo khanya nje yinto yabo nje yi-uniform nje ukuthi behlale nje behlangana bebuthana nabantu nje beqhuba nje amatiketi abo kodwa kakulanto ephuma into zangikhona zihlala zihleliwe ngoba wona wakubona ngafuthi into zonke ziyalungiswa iminyaka yonke zihlala zilungiswa kodwa kungela ama-results. Abantu laba vele bona anti yakwazi ukuthi vele abantu ungakhangela i-AU khangela osada ukhangela konke konke kwabantu into one zonke into abazenzayo nje into ababezivumelene nje before lo abehlangana nje singa-expecta nje khonokho kuzabe kukhulunywe bathi bona kukhanya kulento zabo ababezikhulumile phambilini nje ezingaziwanga abantu ikubona kungaphumeleli but not ukuthi uhlale ulama-refugees forever. Bona ama-solutions akhona phela isifike ukuthi ama-solutions kawakho ama-solutions akhona ukuncedisa abantu abangama-refugees it's only that ama-governments kafuna.
Ye, so nxa sesikhangele khonapho baba Weza siyabona ukuthi la bantu abaningi kakhulu abahlala khona ngapho eDugwe singathi-ke nxa sokubuya inkulumo ezinje abantu abahlala khonapho-ke bathini ngakhonokho kungabe kukhulunywa kula ngale i-Ethiopia.
Abantu engingakutsho baba kube kathesi ukuthi
information yona babengela kakhulu ukuthi kwenzakalani khona ngayo. Ngoba babekhangele nje ukuthi kukhulunywa yebo ngama displaced and ama refugees and stuff like that. But bona abantu babele hope ukuthi mhlawumbe kungenye kuzaba lenina lapho omunye umhlano khona okuzathi ukuthi kuphunywa khonapho kube le something ngezayenza ukuthi abantu bajabule. Ngoba kula bantu abakuthabelayo sibili ukuthi behlale bengama refugees kumbe behlale behlupheke emazweni akiwo. Yalo izinto eziningi abantu ababekhayela ukuthi ngazi yakhangela. Izinto ezinjengokuthi kakhulu wona amazwe nalawo adala ukuthi kube lezi nhlupho ezinjalo. Yona ama-AU nxa ihlangana bebuthana. Kumele ukuthi into enjalo ngazi yaqakathekiswa. Kwenzela ukuthi kungabi le lizwe kumbe liba lama-refugees asuke elizwe ndakibo kumbe baleka bebalekele ukungaphathwa kuhle kumbe izinto zonezo eziba khona.
Ye, so nxa sikhangele khonapho-ke abantu abavela eZimbabwe abangama-refugees kube ngithi ziphepheli baningi kanganani njalo baphethwe njani lapho elihleli khona?
Na abantu banenganyana, ngathi ekuqaleni abantu babe baningi kodwa ngenxa yokuthi umumo weBotswana, angiyazi iBotswana yona yilama conditions ayathiyene namanye amazwe. So kakhulu freedom of movement kayikho lapha kwele Botswana. Uyathola santa abantu abasebenzi babehlezi phansi but bahlala njalo isikhathi esile. So ikubona ukuthi abantu abaningi basuka bebalekele kwezinye iindawo ezinjengabo-South Africa lapho abazathi njengoba beyabe beyisethele kodwa bethola amathuba okuthi benze something. Abantu baphephe khona kokuthi bahleze enkambeni. Yebo ye kulokukhululeka nje okuthi kulokuthula phakathi.
Umnumzana Mbeki Mpilo Weza odabuka kwele Zimbabwe uyisiphephele kwele Botswana. Sixoxe laye eseDugu Camp eduzane le-Freystown. Ababalisi bathi sebebuyela emsebenzini ngoba uhulumende uthembisa ukwenza phose konke abakufunayo ogoqela ukukhuphula iholo labo. Bethule lokhu kulandela umhlangano abayenze eHarare leziphathamandla zikahulumende. Ababalisi bakhalala umsebenzi ngeviki ephelileyo besithi bafuna ukuthi baholiswe amadola eMelika njalo uhulumende akhuphule ama-allowances leholo labo. Uhulumende udikala mali yokuholisa izisebenzi ngamadola eMelika.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Le Studio 7, this is us from Angapa, a Voice of America, a Washington.
Singana masiva we,
singela
baba mkulu,
babe
lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhla ngixoxa lo baba uMbonisi Nyathi, uhlala khona ngaleke koBulawayo. Baba Nyathi, ungawuthole njani?
Hayi, sitshonile nkosi yami.
Ye, kunjani lapho khona khona?
Hayi, lapho engikhona hayi, kupholile kwalezi nsuku.
Ye, siyakuzwa kakhulu Nyathi. So siyabona ke ukuthi isintu phela abantu lokho besasilandela, nxa sibona ukudla, kunathi imithi, ontolwane labo, lento zinjalo. Kambe abantu basakwenza yini khonokho?
Esikhathini sakhathesi, ngibona abantu abakuyandisanga lokho, sebengani sebegijimela kakhulu kwezenkonzo. Emachechi lawo awomoya kakhulu.
Kwenziwa kwini khonokho?
Ukuchithekana kwezimuli lokho lingananzelela lisafica ukuthi abadala abaningi basichiya, abanye bathathwa umkhuhlane lowo ingculazi, abanye bafa ngesikhathi segugrawundi laphana. Abantu abaseleyo esintwini balihlekana abakhulileyo abalolwazi lemithi yesintu.
Singathi-ke isintu wena ubona ngazani sesijabalala sibili xa sikhuluma ngemithi yesintu into ezinjalo?
Sesijabalala ngoba ilalabo abangamni balolwazi ngemithi yesintu ikakhulu bengisazi mina esintwini imikhuhlane efana nale mikhuhlane yabantwana leyi ingelatshwa ngembadalo. Kodwa-ke khathesi uzafica ukuthi umntwana engxenye uwela inkanda lizama ukuthi ngumuntu wesintwini, into yakuqala afika eyenza kusefuna imali ekuphatheni umntwana.
So khonokho-ke singathi asikho sintu phela.
Hayi, akuseyikho sintu. Esintwini bekuvele kusenziwa kube le ngcebetho ezakhishwa laphana nxa kukuthi liyabonga ukuphathiswa. kodwa ke esintwini lesi esesikhona khathesi abantu sebebhadalisa lezi zinto ezinye ezingafanelanga zibhadaliswe okutshengisa ukuthi kulahleka kwesiko khonoko.
Ye, singathi ke khonoko okubahuga ukuthi bagcina besiya esontweni lezomoya kuyini vele?
Imbangela yokuthi abantu bagcine besiya ezisontweni lapha ngibona njengokutsho kwami ukuthi abantu ade bevele besazi usiko lokuthi izinto zibanjwa kanjani. Ngabantu ade bekhulile, abanye bathethwa ngumbhuqazwe, abanye bazathathwa ngumkhuhlane lo HIV and AIDS. So iningi labantu abaselwe khathesi singabantu abancane abalalwazi, njalo sebekubona kulula ukuprofitwa ngoba ukuprofitwa lokhana akudingi ukuthi uphume endlini enjani kumbe uzala kuluphi usendo. So kuphunga usetshenziswa nje ukuthi umuntu uyafika kuprofuta akutshele kumbe amanga umbele iqiniso la uvumi kube sokusiba yikho khonoku abantu abakulandelayo.
Ye, so singathi ke manje kuvuselelwa njani isintu nxa kunjalo ukhanyazana isintu sesibaleka lapha?
Ya, lapha mbona ukuthi silaba abantu sibile abaphethe ezesintu ongani siyabaqakathekisa. Njengalapha kathe sinenhlanganiso yezinathan, abantu bezinatha laba abakhankasela isintu abayiba bephethe ezemithi yesintu abasikhankasela isintu okuthi uma singakhuthaza ukuthi into le ingani imfundiso yesintu la iyangena kumasilabhasi esikolo, abantu bakwanisa ukuthi baphathe usiko from i-educational level kwezemfundo kusiya phambili.
Ukhona kuzinatha yini lawe kumbe awukho phakathi?
Hayi, mina ngikho kwezesintu kodwa-ke ngathi umdabuko wethu nje singabantu esizalo esintwini kakhulu singabeSuthu sivela lapha eGwanda.
Ye, siyakuzwa-ke ukuthi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Lapha-ke namhlanje besixoxa lo mnumzana Mbonisi Nyathi, incwadi kwezamasiko esintu ukhona ngale koBulawayo. Siyabonga kakhulu Nyathi, ungadilwa nokusasa baba. Okwamanje-ke soke isikhathi sabajazi lo Mike Wobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Wobe. Namhla kuhlelo sisemagwegwe, sixoxa lo ngisakhulayo uNijon Ndlovu osandukuqala inkampani yona ebizwa ngokuthi Icon Media. UNdlovu yena ngumunye wabasakhulayo okumsebenzi wokwenza imifanekiso kamabonakude, abanye bathi amabhayisikopu. Asixoxeni lo Ndlovu, simnikeza ithuba ukuthi asitshele okuningi mayelana ngenkampani yakhe, njalo isimo se-industry yethu ekhangele ngemifanekiso kamabonakude amabhayisikopu. Ndlovini, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukungxusa kuhlelo Buti Mike.
Awusitshele ngamafishane mayelana ngale nkampani yakho mnumzana.
Icon Media umsebenzi wayo yokwenza amabhayisikopu, ukwenza imifanekiso ehambayo, bakubiza kuthiwa ngama motion pictures, abanye bakubiza besithi ngamafilimu, abanye bathi ngama movie. So ngibonile ukuthi kule gephu elikhulu eZimbabwe in terms of ukwenza imfanekiso ehambayo. Ungathi uyananzelela uyabona ukuthi like eZimbabwe akula ama movie amaningi ayenziwayo. So ngibonile ukuthi ngangcono lami ngiqalise okuyikampani okuzabe kwenza ama motion pictures, ama movie. The idea ukuthi siyenze at least 2 feature films this year, and division in the next 5 years ukuthi siyenze roughly up to 20 feature films.
Isikhathi esiningi ukwenza imifanekiso kamabonakude ngezinto ezifanayo, ama movies, ama music videos, kubiza imali eningi. Njengomuntu omutsha, wena ukwenza njani lokho?
Ya, leli liqiniso sibili. Ukwenza ama movie lokwenza imifanekiso ehambayo kufuna imali eningi. Mina ngisaqalisa like ukwenza imifanekiso ehambayo as a professional. Ngathi bengisenza ama short film kodwa bengingakwenzi like njenge business. So ngaresembone ukuthi kuqakathekile ukuthi sihlanganise creativity le business. So okunye ukuthi nginanzelela ukuthi ngingaqalisa ngama low budget like ukwenza like i movie or ibioscope or umfanekiso ohambayo ngemali encane ngizama ukuthi ngisebenzise khona okho engilakho ukuze lami ngikhiphe iproduct engani iyacaca because kumele lathi nje njengaba abantu abasha siqalise somewhere.
Sibone ebulenjini bokuxhumana obe Twitter ukuthi ubutshela uZulu ukuthi ulomfanekiso ozabe phuma kulomnyaka awusitshele ngamafishane ngalokho.
Yebo but Mike, lo nyaka sikhangelele ukukhipha at least one movie from Icon Media. Sesishutile okuyi trailer for i movie le kuthiwa The Chased, ukugijinyiswa. It's about amakorokoza la ahamba kwenye indawo besiyadinga imali sebefika khona ngale sebethola ukuthi endaweni le kulento engafuniyo vele abantu ukuthi befike khonapho into le siqalisa ukubagijimisa ibabulala ngapho bedinga imali. It's a story about the struggle of Zimbabweans in general, but it also brings the entertainment value. Ngoba ngendlela esiyishuta ngayo, it's something which is unique and different. And from Icon Media, you can expect a lot of movies and productions to come out from us starting from this year and going onwards.
Hayi qhibe uhlelo Nigel utshela uZulu ukuthi ngabe efisa ukuxoxisana ngawe kumele bayephi.
Liyakwanza ukungithola ku Facebook as uNigel Ndlovu. Even we've got a page yelokuzeni yecompany kuthiwa yi-Icon Media ku Facebook, Icon_media on Twitter. Lingangithola even ku Instagram @NigeVision. Ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo, ngiyabonga ukungxusa, and like I always say, let's make a movie.
Hi Nigel, ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Balaleli mthwakazi omuhle lolu luhlelo lwabatsha. Lilami uMike Hobe abasanda ukungena kuhlelo lisanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Nigel Ndlovu. Asixoxeni ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3, BIGMYKE3. Lingakhohlwa njalo ukuthi sidibana ngolwesibili kuhlelo The Connection. Lilami uMike Hobe. Zimbabwe omuhle. Balaleli kwanele kwalamhla. Bye bye.
Siyawankuleke Mike, sike sikhangeleke ezokholo lwesiKristu silo ntungamele Nkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngikhangele umbhalo ombusisayo kakhulu, ngikhangele amahubo akaDavida. Sifuna ukukhangela amahubo 103, ivesi yokuqala lesibili lesithathu. Uthi yena uDavida, dumisa uNkulunkulu mphefumulo wami, lakho konke okuphakathi kwami dumise ilizwi lakhe elingcwele. Dumise uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa konke akwenzela khona. Uyakuxolela izono zakho zonke, njalo uyakusilisa phakathi kwezifo zakho. Ungayihla phansi uyakhuluma ngokuthi uyaphephisa umphefumulo wakho phakathi kokubhubha. Ngakho ke umbuzo kumele sizibuze wona, yikuthi kambe ukudumisa uNkulunkulu kuyini? Yikho bengifuna sikukhangele namhlanje. Ngiyananzelela ukuthi abaningi silamaphimbo amnandi, njalo abanye bethu sakhuliswa sifundisa ukuthi umuntu angahlabela kanjani. Ngakho abantu abaningi nxa bethatha izihlabelelo bakhangela ubuciki bokuhlabela kwabo, ubunandi bephimbo lwabo. Kodwa bengifuna namhlanje ukuthi iNkosi isize ukuthi sinanzelele lokho, ukuba lapho uDavida uthi yena, dumisa uJehova mphefumulo wami, lakho konke okungaphakathi kwami dumisa igama lakhe elingcwele. Kuthi nxa sikhuluma ngokudumisa uNkulunkulu, sikhuluma ngokuphakamisa ilizwi lakhe. Okokuqala, uNkulunkulu ukhangelela ukuthi lokhu kusuke phakathi komphefumulo wethu. Ngakho kumele indebe zethu esizabe sikuhlabela kuphimbo lethu kube yinto enamathelane lento evelela kumphefumulo wethu. UNkulunkulu kemukeli indumiso yethu nxa ivela emlonyeni wethu kuphela, kodwa umphefumulo wethu, inhliziyo zethu zikhatshana naye. Nxa sisize esikhathini sokudumisa uNkulunkulu, into eqakathekileyo okumele yenzakale yikuthi inhliziyo yethu lemphefumulo yethu lakho konke okungaphakathi kwethu kuyabe sokumele kuzimisele ukumdumisa uNkulunkulu. Uyakhuluma uMose ukuthi kumele sithande uNkulunkulu ngomphefumulo wethu, ngenhliziyo yethu, langengqondo zethu, langakho konke esilakho. Ngakho uNkulunkulu indumiso eziphakama zisiya kuye, eziya phambi kwesihlalo sakhe esingcwele, zindumiso eziyabe zisukela kunhliziyo zethu. Okwesibili, ikuthi kuqakathekile ke ukuthi umphefumulo wethu unanzelele ukuthi indaba kumele simdumise uNkulunkulu. Simdumise uNkulunkulu ngenxa yokuthi ungayihla phansi ubale ihubo lelo uzulu liqede, uzafumana ukuthi uNkulunkulu wasisusa phakathi komnyama, wasiphephisa imphefumulo yethu phakathi kwezinto eziningi. Ngakho khonokhu kuyamangalisa, kuyinto yokuthi nxa uyicabanga kumele nje uqubuke indumiso zikaNkulunkulu. Nxa ungananzelela umusa kaNkulunkulu, lobunandi nje bokuba lobudlelwane laye, ngabe ke inhliziyo yakho ingagcwala indumiso.
Akuyiphethe mfundisi.
Angifuna ukuthandazela abalaleli bethu ngithi kini namhlanje, asivukeni ngendumiso, siqedilanga ngendumiso. Baba, umphefumulo wethu iyakudumisa, iyabonga ubuhle bakho, iyabonga umusa wakho, iyabonga uthando lwakho. Nkulunkulu, sibongela uba wena wasithethelela izono zethu, uyasiphilisa emzimbeni, uyasivusa ekuseni, njalo usincede ukuba sithole ubuthongo ntambama. Sibongile Baba, sibusise, inhliziyo zethu zigcwale indumiso zakho. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisipanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo, lingakhohlwa phela Zimbabwe omuhle. Ukusithumezela ama audio messages WhatsApp unombolo 801-202-465-0318. Litsho ukuthi likubona njani okwenzakala kwele Zimbabwe. Nangomunye osithumezele umlayezelo wakhe.
Angeke yakulungisisa umnankagwa, likhuluma lo Ncube. Uza kulungisa njani okuhlupha elizweni? Ngoba uvele wabonisa ukuthi uyahluleka nje isuka phansi. Ma esebenzisa indluzulu, esebenzisa amasotsha, esebenzisa udlame, uzokulungisa kanjani? Lokho sokubonise umhlaba wonke jikelele ukuthi yena akakhethwanga ngabantu. So uyenza ngenkani, manje uza kulungisa njani? Mina ngithi uShamisa wena uright, angasondeli, anganegotiate naye. Akamyeka, ngithi yena uyayazi bahlakaniphile bonke abantu bezanuphile. Bazazi ukuthi bona bahlakaniphile bangoclever. Abayenze njengendlela abayenza ngakhona, beyenze ngenkani. Angithi ilizwe ngelabo bona bazinika. Noma abantu bengasabafuni bona bahamba ngenkani. Kunamanje sebesebenzisa amasosha. Ngoba babona ukuthi amaphoyisa kayenzi kahle. Kaba babulala abantu bebaqede, bayasala bebusa ba. Benze ngathi ilizwe ngelabo bona bengasolabo, bekhoga ilizwe ngenkani.
Ye, siyayibonga kakhulu ke insizwa le. Kodwa ke singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ngamafitshane. Ilunga lebandla leZANU-PF lithi lanikwa izembatho zebutho libandla leli ngesikhathi uZulu etshengisela emigwaqweni lonyaka ekhuluma ngesimo esibi somnotho. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje. Olivalelisayo uKip Stube.